mina impilo yami yachinta ubuye uprophet Makhandiwa ehwange lapha engihlala khona. Benginathi utshwala, bengitshona ngiye kwenzini labantwana, sijabula labangane, ngispenda most of isikhathi nginabangane. But after mina sengiphendukile ku-UFIC, ngabona mina ukuthi isikhathi esiningi yabe ngile family yami, sihambe ukuyosonta, sitandaze. Isikhathi esiningi siyabe silabantu abe-church, sikhonza sisonke. Sokungincedile ukuthi khona most of the time ngiyabe ngile family yami.
Kuyini okwenza likholwe ukuthi konke okukhulunywa ngumkhokheli webandla lenu, uMnumzana Makhandiwa, kuliqiniso lokho okuthiwa yikuprofet?
Mina ngokwami ngibona ngani ibelief engilayo ukuthi khona ngiyakhuleka, ngingathandaza, ngibe ne belief yokuthi khona kungayenzakala kini. Ngiyabona ukuthi khona konke engifunayo kuyayenzakala. So yiko okwenza ukuthi khona mina ngibe le-belief yona le yokuthi khona lokho esitshelwa khona ku-UFIC kungayenzakala izinto to anyone else ohamba ku-UFIC. Because mina kade nginathi utshwala, kade ngitshela izinto eziningi kakhulu, but okakathesi after mina sengiphendukile ku-UFIC ngibona ngani ngiyathandaza ukuthi khona ngifuna izinto ukuthi zingihambele kahle, konke kuyayenzakala. So yinto okuyenza ukuthi khona abanye njengani mina ngibe le-belief yokuthi khona e-UFIC lokhu esikufuna singakhuleka, siyathanda ukuthola.
Kulandela umkhosi lo we-judgment night yesibili lowo, ngibona ingani inkonzo liyakhula na?
Mina ingakwazi okwenzakala ku-judgment night because mina ngingekho out of the country, but ukubona kwami kukhanya ibanda leli liyakhula kakhulu because lapha esihlala khona every time kuyabe kulama-visitors abuyayo almost each and every Sunday, siyabe silama-new visitors abuyayo e-church. So kukhanya siyakhula kakhulu njengebandla ele-UFIC.